Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani zulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-3 Ncwabakazi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, inhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende zithi umhlangano wazo lomphathimtambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube lo wezisebenzi uMnumzana Paul Mavima awubanga lesisombululo kudaba lwezoholo.
Izisebenzi dala zakhuluma into efana nayo kuhulumende. Besithabile ukuthi okwakuqala uMthuli Ncube kathumelanga abantu ngiyozibuyeleyo mathupha, kodwa kusobala ukuthi uMthuli Ncube esetshenziswa nguhulumende abangeke bakhumbule
abathengisa impahla ehlukeneyo esitaladeni bathi impilo iqhubeka isuba lukhuni ngenxa yokukhuphuka kwentengo yokuzithenga kanye nokusilela kwemali.
Umphakathi uyakuzwa ukuthi kukhona into okuthiwa ngama-gold coins, njalo bakuza kuyinganekwane. Ayisikho ukuthi bayakwazi kuhle kuthi ukuthi ivele isebenza njani njalo itholakala njani.
Abantu makhaza bathi abalifinyeleli uhlelo lukahulumende olemali yamatshe egolide eyama-gold coins ngoba ithengiswa ngemali eningi kakhulu okokuthi vele abangeke bayeneliswa. Usomlomo odalele The House kwele Melika unkosikazi Nancy Pelosi ufike eTaiwan izolo obekuthiwa angalugxobi ngele China, osekufake ubudlelwano bele China lele Melika esimeni esibi kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kahulumende zithi umhlangano wazo lomphathimtambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube lo wezisebenzi uMnumzana Paul Mavima ngomvulo awubanga lesisombululo kudaba lwezeholo. Kumbiko wethulwe izolo, umanyano wezisebenzi zikahulumende othiwa Zimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions uthi uMnumzana Ncube uvumile ukuthi umumo mubi, kodwa akathandanga ukuthembisa ukuthi uzakhweza iholo lezisebenzi, kodwa wathi bazangezelela ingxenye yeholo eliphiwa izisebenzi ngedola leMelika ngenyanga ezayo kwisilinganiso angasiqambanga. Izisebenzi zikahulumende zithi zizakuyabika kumalunga azo ukuthi kuthathwe nyathelo bani andubana uhulumende ethe wekela ukufeza izifiso zabo ezokuthola iholo ngedola leMelika. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz uMnumzana Themba Kuye Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ntateli Chris, linjani ba? Umhlangano oyenziwe ngumthuli Ncube noMamvima behlanganele inkokheli zonke zezisebenzi uyasidanisa kakhulu masikhangela impumela yawo. Izisebenzi dala zakhuluma into efana nayo kuhulumende. Besithabile ukuthi okwakuqala uMthuli Ncube kathumelanga abantu ngiyozibuyeleyo mathupha, kodwa kusobala ukuthi uMthuli Ncube esetshenziswa nguhulumende abangeke bakhumbule izisebenzi. Imibuzo esizibuza yona ukuthi kusukusela lamhla kusiya phambili kusiyafika uSeptemba lo abakhuluma ngaye izisebenzi zizabe zisilani. Ngasikhangela indlela i-RTGS ewa ngayo, sikhangela i-inflation. Sibuye sikhangele ukuthi i-100 US dollars leyo kukhulunywa ngayo okuthiwa izakhutshulwa ngoSeptemba, nxa bekhuluma ngayo lapha bathi bakhuphula umholo, kodwa nxa sikhangela ngobuyiyo bayo i-allowance umholo akhuluma ngawo uMvima, uMamvima lo Mthuli yiwuphi? Ngoba thina sabatshela ukuthi umholo esiwufunayo i-540 US dollars. Nxa bekhuluma nge-540 US dollars singajabula kakhulu, kodwa nxa bekhuluma ngomholo ongekho kuyasethusa, kusitshengisa ukuthi babanakekeli isizwe seZimbabwe. Izisebenzi lezi esikhuluma ngazo eziningi kakhulu zinikeza uhulumende okuthiwa yisevisi. Ababalisi bafundisa abantwana, akula production enkulu ekhangelelwe ukuthi singenisa malini. Amanensi ayelapha abagulayo, akula production ekhona ekhangelwayo ukuthi singenisa malini, kodwa sinikeza usizo esizweni abantu bazathi ngijezi ngisebenzi ziningi izisebenzi ngasikhangela zonke zinikeza usizo esizweni futhi uhulumende uyalubona usizo lolu ukuthi luyize kuye yikho engelandaba labanikeza lolo sizo pho uhulumende ekhuluma kanje izisebenzi kuthiwa zithini kodwa izisebenzi zivele bezinikezile umbiko uhulumende ukuthi ngoSeptemba siya ma umsebenzi phose sonke sizisebenzi ezinye besezinakanele ukuthi hayi umsebenzi ngoSeptemba uzasetshenziswa nanku uhulumende usebize abakhokheli bethu ebabizela nje ize le eyakade ibizelwe abakhokheli bezisebenzi uhulumende
umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Athuza Abathengisa impahla ehlukeneyo ezitaladeni bathi impilo iqhubeka isiba lukhuni ngenxa yokukhuphuka kwentengo yokuzithenga kanye lokusilela kwemali yokusebenzisa. UNkosazana Jacqueline Ndlovu umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abantu abathengisa ezitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association uthi phezu kwalokho babhekane lezinye ingxaki eziningi njalo bahlezi bekhulumisana lengatsha zikahulumende kanye lekhansili yaleli dolobho ukudinga isisombululo. Asizweni exoxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Sikhangele ukuthi kathi sisebenzisa imali zakwamanye amazwe kodwa ke bese sikhangela ukuthi abantu abaningi imali bayithola iluphi uhlobo kumbe bathola imali in which currency. Abantu esibathengiselayo thina as vendors ngama low income earners abaningi bakhona ngabathola imali yabo iluluhlu lolwesilubuza sithi yi-RTGS then abalutshwane-ke sebengathola yena le esingathi yi-US dollar or i-forex. Ngingakhangela nje when we're looking at market trends, everyone has become a vendor. Akusafanani lakudala ukuthi you would sell and really make meaningful money out of your trade. Wonke umuntu usestradini, wonke umuntu uzama ukuphila, wonke umuntu ugijimisa ukuthi athole kokhane okulutshwane. Ungananzelela, most of us now sesisonke sikuvending.
Intengo yempahla ke nxa liwoda kumbe lithengisa ebantwini kuyatholakala yini inzuzo?
Ngizakubisela emuva ngiye esikhathini se-COVID. Ngesikhathi se-COVID izinto zazizilutshwane in the market esasikuwoda kwakukulutshwane, idemand yayihayi. You could charge, wakwanisa ukucharge ngendlela ofuna ngayo, unlike now when everyone is doing the same thing. Akusafanani inzuzo, usufaka nje enlutshwane ukwenzela ukuthi nje kube yi hand to mouth. Yiyo indlela abantu abazithengiselayo esingama-vendors asebephila ngayo.
Siyake sibone inhlanganiso yakho lezinye ile mihlangano lo hulumende kanye le-council yakoBulawayo lamanye ama-stakeholders, kuyini kathesi elikhuluma ngakho okungenza ukuthi umsebenzi wenu ube ngcono?
Singakhangela ubudlelwane kade silabo le-City Council emveni, bekuyibudlelwane beGundwane loMangoyi. Sihlala nje singabantu abagijimisanayo, kodwa-ke sasasekubona ukuthi kufanele sibe lelizwe elilodwa njengabantu abasebenza bakusektha yena le informal trading and informal vending. Sasesiphuma lo mqondo okwenza ukuthi ayi informal sector working group. Yikho lapho esenza khona ama-engagements lo-City Council ngenhlelo eziphathelane lathi. Lolu hlelo siyalithabela kakhulu ngoba ke lwenza ukuthi lokuhlela kuka-City Council sibe phakathi kwakho. We really notice what they've done so that we can be meaningful stakeholders within i-City Council and the development of our city. Kule nhlelo eziningi kakhulu esilazo silwa kuBulawayo City Council esilugijimisa kakhulu ngelokuthi abantu batholelwe indawo zokuthengisela ezisemthethweni. UBulawayo uthi they want to decongest the city center. Thina sasesicela njengenhlanganiso lezi ezimele abazithengiselayo ukuthi abasiphe izindawo ezisemthethweni ezokuthengisela. Hayi, inkulumo zakhona ziyahamba njalo ziyathabisa. Bese ngikhanyela ke kathesi lobudlelwano esilabo le ministry sibambe kakhulu i-cluster small businesses ukuthi sesingama SMEs. Imhlangano esihlalayo kumbe sihlala lo resident minister kumbe laye uminister ngokwakhe ile izithelo esizithelile. Ngoba ngesikhathi esikuso kathesi kuyadingakala ukuthi sibe yingxenye yokuhlela kwahulumende. Sikhangele le NDS 1 eyiyo egijinyiswa nguhulumende. Kuqakathekile ukuthi lathi sibe lawo lulwazi njalo sisebenze konke esikusebenzayo kuqondiswe imithetho kahulumende. Bese sibonga lama stakeholders wonke esisebenza labo. Kunengi esikuhlelayo okungasithuthukisa lamuhla nothi kusasa.
Lo ke ngunkosazana Jacqueline Ndlovu, umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abantu abathengisa esitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association. Abantu makhaza bathi abalifinyeleli uhlelo lukahulumende olwemali yamatshe egolide eyama-gold coins ngoba ibiza imali eningi abangayenelisiyo. Iningi lengcwethi ezicubungula umnotho welizwe lithi uhlelo lolu lungaphumelela lungaqhutshwa kuhle, kodwa wakathesi lukhanya lungahambi kahle. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ibhanga leli lethule umbiko izolo lisithi selithengise imali yamatshele edlula inkulungwane lengxenye yayo, i-1500, njalo liza kwethula eyinye ezinkulungwane ezimbili, i-2000 kuyonale iviki. Kodwa uMnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association, uthi imali le iliphupho nje ebantwini makhaza.
Umphakathi uyakuzwa ukuthi kukhona into okuthiwa ngama-gold coins, njalo bakuza kuyinganekane. Ayisikho ukuthi bayakwazi kuhle kuhle ukuthi ivele isebenza njani, njalo itholakala njani. Njalo kusuka kuhlupha uZulu kakhulu yikuthi intengo yakhona efunakalayo o-$1,800 kusiya phezulu nxa umuntu efuna ukuthenga.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Michael Ndiweni, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
Esikuzwayo ukuthi ama-gold coins amavendi amaningi awa-afford nxa sikhangele intengo yakho iphezulu kakhulu.
Asizweni umbono kaMnumzana Masimba kuchera, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Kutsho ukuthi indawo yama-gold coins engxenye ababethenga imali ama-US dollars ku-black market yiwo asebethenga ama-gold coins lawo.
Ibhanga le-reserve lithi i-committee ye-monetary policy izaqhubeka icubungula ukuthi ngaluqhuba njani uhlelo lwemali le lona olwethulwe ngeviki edluleyo ukuze luphathise ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngikhona pha eWashington, ngingusithandekile Mhlanga.
Ukuphiwa uncedo lokungcwatshwa nguhulumende okwenziwe ingcwethi yezokulingiswa uConti Mhlanga akwemukelwanga ngesihle ngabanye abathi uMhlanga wemele aphiwe inhlonipho yekhawe lesizwe. Abanye bathi bakhona abakumsebenzi wokuzilibazisa abaphiwa inhlonipho yesigaba iprovincial hero ephezulu kulale ephiwe uMhlanga yena ayekwenza kwakubedlula kakhulu. Ngesizwe amazwi kaMhlanga esemhlanganweni wokukhumisana umlotha owawuqutshwe yi-Commission yeZimbabwe Peace and Reconciliation Commission ngomnyaka ka-2020.
Nampa abantu bathi awukhulunywe ngegugrawundi asibancediseni. Lonke langena phandle la e-America la start China la startani konke lithintubo khona ekhaya la. Imisenzi libuya abantu zokhuluma usemadodani. Nansi tu. Khangela ni kanelo. It's not new. It's not. Khathesi into ezakalayo, you are directing this dialogue to the wrong people. Eh? Abantu okumele lidirecte idialogue le ngabantu abafaka ikhotoni endlebeni le phezulu abayibo amakhomanda abuye esigabeni zethu bezobulala abantu yibo abangafuni batsheleni babuye kithi abantu sikhulumeni labo lingakhuye ngapha kithi thina sifuna labane libo abangafuni ukubuya kuzokhulumeni lina libuya ngapha futhi imali kumbe uthanda amawetele
lawo ke ngamazwi kamufi uKhonti Mhlanga. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle linodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uchaze umufi uBrigadier General Benjamin Mabhenge njengomuntu wayezimisele ukukhulula ilizwe. UMnangagwa wethule la mazwi izolo ebusuku emzini kamufi eHarare. UMabhenge uzabekwa lamuhla emathuneni eNational Heroes Acre eHarare. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umantshi wedolobho leKwekwe umnumzana Story Rushambwa lomabhalane emahofisini akhe umnumzana Bright Mpiyabo bagwetshelwe ukuhlala ejele wenyanga ezingamashumi amahlanu nanhlanu 15 ngamunye ngemva kokufunyanwa belecala lokukhulula imoda eyangena elizweni ngokungaphandle komthetho. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Livuka njani, livuka njani maZimbabwe amahle, siyavuka lathi. Siyabonga kakhulu Studio 7 basakazi. Lesicelo nje kuncane lapha engizama ukuthi siphuthume. Ngiyezwa ama-councillors ekhala kakhulu lapha, siyezwa kakhulu ma-councillors be-right. Kodwa into ekhona lapho kwenzela ukuthi lathi sikwazi ukuvota sisalele impela kakhulu. Ngingakhala yebo, kodwa sisalele kakhulu abantu abathethe izithupha sebebane bathatha izithupha nje izeki nayo kade ikhona lapha eduze okungathi bekufanele ukuthi izeki ngabe yiye hambe emuva. Abahleli laba abathatha izithupha ngabe yibo abahambe phambili, khonoko yikho kwenze ukuthi abantu bazibasalele emuva kakhulu ngenxa yokuthi izeki ihambe eduze kakhulu. Siyaxolisa lapho ma-councillors, sicela indlela yokuthi kungeke kwenzeke yini ukuthi ama-councillors labosobhuku bathathe elinye izano ukwenzela ukuthi sithole amaphetshanyana okubhalisa. Okunye esikhala ngakho kakhulu basakazi be-Studio 7 ake sizulisele lo mlayezo lo mayelana nge-network. Ama-econet aphansi kakhulu nge-network yabo, iyasihlupha. Noma kulo mlayezo ufuna ukuphuthuma ukuthi sihambise noma yisemapholiseni, amapholisa angeke siwathole kuhle. Noma lo mlayezo ufanele siwuhambise uhulumende ngama-WhatsApp wabo, akusebenzi. I-network yabo iphansi kakhulu, thina sengceleni kweZimbabwe zeButswana e-Ward 5 ama-ward analawo usuka kulaphe World 5 kusuye kezi ama-network akula. Sicela i-ZEC, sicela abe-econet basiphakamisele kakhulu nga-network. Bafake i-booster kwesigangatsha lugodo nje olungasebenziyo, sicela balungise leyo ndawo. Siyawuxolisa lapho ma kule phutha endikhulumileyo, kodwa ke sekulugodo olungasebenziyo bafowethu. Yabonga i-network ma-econet, i-network ma-econet. Yabonga okhulumayo ngufamona e-World 5 sibonge kakhulu uhulumende ngokusinikeza ama isithupha. Siyabonga sole ukulandisa isikhathi esiningi kakhulu kwenhlahini.
Ukubotshwa kwalawo amaqembu aphikisayo aseZimbabwe ekhaya yikuvala ukuthi babona ubana bazonqotshwa, so yikwethufela abantu ukuthi thina singavoteli lawo amaqembu esiwabona ukuthi azoletha intuthuko ezweni. Yikwethusela abantu sibili lokho ukuba bebophe bonke laba abantu abaphezulu esizama ubana basilwele, kodwa bayababopha ubana bethusele thina abantu ukuthi singavoteli iqembu eliphikisayo. Lokhu kubuhlungu kakhulu abakwenzayo la bantu bezani government yasekhaya ezani, ukuthi laba bantu abaphambili okuyibo okumele basilwele babopha bona benzele ubana thina besisabise ngalama election azayo. Kodwa engezele ukuboneke lokhu thina sokuhamba ngayo lethu PC sokunqoba konke lokhu lokhu akubeyenza kubana bayethusa besipophela amalunga ethu la sayakhethayo bezama ukuthi bethusele thina hhayi kulo nyaka ozayo ngeke bakuboneke lokhu ngoba ngeke bakuboneke lokhu nezayo ukuthi bayenze into ubana besethusele bebopha amalunga ethu hhayi manje asethukanga sithi-ke sizonqoba noma bengaze bebabophe bebethusele bethusela thina abalandeli babo bebopha laba ama-leaders ethu ngeke kusethusi thina sohamba ngonyawo lolu esibhee sihamba ngawo ubana baphume embusweni bengasethuseli besihlukumeza la bantu abasiphetheyo yokuhlukumeza njalo okungekho emthethweni abenzanga lutho laba bantu akula nto abayenzileyo embi balwela amalungelo ethu abantu so kubabopha lokuthi babesethusela ukuthi thina singavoteli sivotele bona ake bakubone loku nonyaka ozayo abaphume
njani studio 7 njani studio 7 bakithi sesingesidonda lokubhala nokufaka ama-ojethu ngoba akabalwa mina uhluphe engizama ukulutho ukuthi bakithi ama-opposition lawa kawakhangelisise kuhle indaba yezephi le khathi why always sihlala sisehlulwa izanuphifu ngoba khathi singaze siye kukhetho laba bantu bazawina ukhetho lolu bathi bawinile ngenxa yokuthi kuzekhi laphana abantu asebefakwe laphana kutshengisela ukuthi akulazekhi lapha inhlanganiso lana kayizimelanga so besicela ukuthi ama-opposition wonke ngayabambana la bantu sikhulumeni ngelizwe eliyi-one sonke sipopote sonke ukuthi no akulungisiswe imithetho yokhetho kukhululeke kukhutshwe abantwana babokhembo laba asebefakiweyo ukwenzela ukuthi ukhetho lolu luhambe kuhle ngoba laba bantu balungiselela ukuriga lapha so kuzima kakhulu bakithi asazi ukuthi kathi singaziwa ngubani kulo mhlaba ongasizwa ngoba sikhuluma kasizwakali sadati kayisizwi i-African Union kayisizwa kuzima kakhulu bakithi kuleli lizwe
linjani basakazi be-studio 7 mina ngobulawayo into ekhona ngeyokuthi ilizwe kathesi alimanga kuhle kulokuxokozela okokuthi uma i-United Nations kumbe i-SADC kumbe i-AU ingathathanga inyathela sibili eliqinileyo lapha kuya kufa bantu khona phana okwenzakala ngo-2008 angazi ukuthi kanti yona i-SADC izikhathi eziningi ithule i-AU ithule i-United Nations ithule pho eZimbabwe lapha abantu bazalanyulelwa i-organization yiphi abantu bafile kakhulu lapha kusenziwa ama-election ladlulileyo egweru abantu babuleyo nje kukhanya ukuthi babulawa ngabantu bezanu kathesi usikhala losithole babotshiwe abezanu abayibo abatshisa imizi emningi abo not even one wabotshwayo so khonapho-ke ijustice yakhona ingaphi ijustice ingaphi konke lokhu kuyakwenza kube ne-civil war ngoba abantu abasoze bephongubulawa nje beyekele ukuzivikela sizafika isikhathi abantu ukuthi enough is enough njengakathesi abantu bezivikele yikho ama-organization la anjenge-AU angenele i-SADC kayingenele i-South Africa kayingenele ngokuthi okwenzakalayo khathesi kudonsela khona phana abantu abasebequke izandla kuthiwa short sleeve long sleeve siyabonga
yanibonani kwi-studio 7 olubengelalanga ngumama wasemathini south ngibingelela ngisemzansi afrika ngithanda nje ukuthi ngiphakamise umphakathi kakhulu ngithwala phambili lento eliyenza into eyenzakala lapha kumphakathi kuhle kakhulu umphakathi mpena manje ukuthi asibuye emasesini bekwadi neva siyeni phambili emisibeni ngamadela kufa silele ililekho siya komphakathi laba bathi bona abafana bakamhlakazi bababuyiseleni nobabothena yena lento yena bayazi kamhlakazi bona baleli-United Africa i-United Africa thina kasileli-United Africa silela umphakazi ukuthi aphume ezimbabwe i-Africa 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 sise-Africa volithini si-under i-Africa diaspora kasi futhi silwela i-Africa silwela imiphakazi ukuthi ayiphume izimele ngodwa ezimbabwe ma usithe ma uyazi i-rodiasianyasaland ukhuluma okunye nakho sokwehlukene kasi singabakamphakazi futhi bantwana bamandebele bantwana basemathwelelent lizwi ekhaphe ne-smell the coffee akusekho isikhathi sokubuyela emuva manje asibambanini singabathwakazi esikhulu lo mphakazi ukuthi sibe lelungele endaweni zakithi lapho abantu bethu bazothola khona asilweli ukuthi thina sifuna ukuthi uhulumende lowezimbabwe aphume kubusethini thina silwela indawo sithi phambili ngomphakazi omphakazi aqala asilweli i-afrika silwela imiphakazi ukuthi kayiphume ezimbabwe izimele yodwa
mphinde ngibingelele futhi ku-studio 7 lapho ngibonge labasakazi bonke abe-studio 7 yokhe dube hayi siyabonga nabo-ezra nabo bonke siyabonga. Bese ngithi mina sela labantu laba abakhuluma kabi nge-MRP, yabatshela labantu abakhuluma kabi nge-MRP ukuthi kabayeke into abakhuluma kabi, ngoba ikakhulukazi abantu abakhuluma kabi nge-MRP kuyibona abantu bayethi lapha, okuyibona abahlukunyezwa mihla namalanga, okuyibona abavalelwa amathuba omsebenzi, okuyibona abavalelwa khona to khona, yibona abantu abavalelwa bona la bantu bayithi abakhuluma zonke lezi zinto, ngoba othamisa bona laba abangani babo nabo bonke omnangagwa labo abalokhu bekhuluma kabi, futhi nomnangagwa futhi naye lento lokhu eyixhobeke ikhuluma le ikhuluma ngomthwakazi ekhuluma kabi. Thina sincenge lutho emashoneni le koZimbabwe le thina singumthwakazi.
Siyabonga balaleli bethu ngokusithumela imilayezo yenu ngeWhatsapp inombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, usomlomo weDaled Lady House kwelemelika unkosikazi Nancy Pelosi ufike eTaiwan obekuthiwa angalugcobi ngele China. Usekufake ubudlelwano bele China lele Melika esimeni esibi kakhulu. Isihlenge seTaiwan sithi asifuni kuba yingxenye yakwele China, kodwa ele China liphakathi kwemizamo yokusihluthuna. Ngokuya kwele Taiwan okwenziwe nguPelosi, amabutho akwele China abikwa ebeseqalise ukuhlasela indawo ezincelelane leTaiwan. Ele China lithembise ukuthatha amanyathelo alukhuni nxa uPelosi engalugqoba kwele Taiwan. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazo wele Melika umnumzana Rafael Mthombeni.
Ngibona ngathi kuqakathekile ukuthi ahambe njengomkhokheli, ngoba ngithi isikhundla zakhe lesi siyisikhundla esiphezulu ukuthi aluba nxa namhla umongameli engakhothama, yena nguye othathayo ukuthi abuse ilizwe leli lase-America. So ukuhamba kwakhe ukuhamba komuntu oqakathekileyo sibili ukuthi lawona lawo amazwe afika kuwo ayabe khangelele ukuthi afike ukuze mhlawumbe akhulumisane lamaphalamende abo, kumbe akhulume okunye okuphathelane esingathi ipolicy ye-America, ukuthi i-America ikhangela njani lelo lizwe alethekeleleyo, njengobuza ukuthi Singapore athi Japan, abese sithi khona lapha e-Taiwan. E-Taiwan kungathi kulokungazwisisani ukuthi i-China yona ifuna ukuthi ngabe uhambe wahamba kuyo i-China kulokuthi aye e-Taiwan, ngoba kupha i-Taiwan isigaba sokungathi kuyilizwe. Ake sithi thina umongameli omnye asuke lapha athi yena na ngiyakwethekelela eMathebeleland, kangifiki eHarare kodwa ngiya eMathebeleland. Uhulumende abese sithi hhayi ungaziwayo eMathebeleland wena, ngoba eMathebeleland ayisilo lizwe, eMathebeleland iyingxenye yeZimbabwe. Umongameli lwanathi hhayi mina ngiyahamba ngiye eMathebeleland kuphela, kangiyi eHarare. Kungathi kunjalo kwinto kokhona ukuthi likuzwizise kuhle ukuthi yona iChina ithi iTaiwan ingaphansi kweChina.
Umnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe sihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lilandu. Inhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende zithi umhlangano wazo labaphathi ntambo bakahulumende awuzange ube lesisombululo. Abathengisa impahla ezehlukeneyo ezitaladeni bathi impilo iqhubeka isiba lukhuni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.